imbiko kampatintambo uMavima ayisethusi, kodwa ke esifuna ukuthi sikucacise ukuthi uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga. uMavima ukhuluma ngokuthi silamalunga angu-300, singakabhalisi vele amalunga angu-300 sasesiwedlule kudala. Pho kumanje sesilamalunga akhatshana kakhulu. Yakonthi into enjalo evela kudokotela isichicamfundo kuyabe kusethusa ukuthi aqamba amangangako okukhuluma nge-300. Okunye, amalunga ethu ngababalisi, kuyasethusa ukuthi uhulumende kafuni ukuthi ababalisi babe lezi moto ezabo abazithenga ngeholo la. Yikho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi asengezelele, yikho nxa sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu kuleliyani esasiliholele 520 iminimum esenelisa khona ukuthi ababalisi bethenga izimoto. Bakubona ukuthi sokuyinto embi ukuthi ababalisi bethenga izimoto, ngokunjalo vele kabo abafuni. Khathesi sebeqamba amanye amanga amakhulu okuthi sinikwe imali evela ngaphandle, asikwazi labantu bangaphandle i-union ama-members aya-subscribe. I-union iphila ngemali yamalunga ayo.
Sike sezwa njalo esinye isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Dumisang Thabela esithi yena otitshala abangela mali yokuya emsebenzini kuzamele bayiboleke.
Kuyasethusa ukuba umuntu oyi-professional njengoThabela lawo sengenile ekukhulumeni amanga, kodwa-ke kuhle ngoba ukhuluma amanga aveza uhulumende amsebenzelayo. Uhulumende amsebenzelayo uyakuvuma nxa silalela inkulumo kaThabela ukuthi umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi anakekele imuli yakhe. Umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi aye emsebenzini. Sebeze bekhulume ngokuthi umbalisi ayeboleka. Okulusizi nje ukuthi bathi umbalisi kayeboleka kumatshonisa. Umbalisi njengeprofessional ngumuntu okumele ukuthi i-bank kube yiyo emnika i-mortgage loan.
Ungasela ukuthi kukhona yini ukutshengisela ukwenziwa inhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu itshengisela mihla lamalanga besisebenzisa i-social media, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sagcina sesikubonile ukuthi asikeni sitshintsheni indlela. Ngomvulo sasiseHarare sabhota ama-terminus wonke weHarare lawa khuluma labantu ababemile bemelele uZupco, khuluma labantwana bezikolo ababemile belinde uZupco. Ukutshengisela kwethu sakuhlanganisa uhlupho olukhona eZimbabwe, kulo hlupho kadeso lwezimoto, kulo hlupho lwemali, kulo hlupho lwentengo zezinto zonke eziningi. Basibona abantu sabhoda, sikhuluma labo, sibonisana ngendlela okwenzakalayo ukutshontshelwa okwenzelwa ababalisi iholo labo